Siyalambukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi sithemba kuye Moyo uManyoni, yena oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, ongomunye wababotshwa betshengisela phandle kwewetela yeRainbow kobulawayo besola iziphathamandla zalinkampani ngokuqhatsha abantu abangaveli kwelemandebeleni.
Into eyenzakale ngapha kobulawayo njengalapha kobo number 2 laba lapha lobhengula abantu balimele ngoba ade ngike ngakhuluma labanye nje ukuthi hayi eWestcom akwesabeka lokhani labantu bangifuna kababonwa nxa besiyanika isithwala kumele ukuthi ngo-6 ube usinjani usuhambile ukuyamnika isithwala lowo muntu wakhobothiwe bengilayo umuntombazana abathi walutha ngendlela kwesinye isikhathi okhuluma ngakhona ophathwe ngakhona yabona nje ukuthi hayi komthwakazi singama-second class citizen elizweni leli.
Sesikhuluma ngokubotshwa kwakho lapha, bekunjani khona esitokisini?
Indekeza emajele lezitokisini. Ngiyakutshela ukuthi lapha de ngilandise khona, iy'ngubo zangikhona bezivele zizinikela isichemo. Engakwaziyo ukuthi le ichemo yachemwa nini ngolwesingali. Isitokisi sakulelekisa ithoyilethi yakulayo khonapho. Ayiflashwa, iflashwa phandle ukuthi ungaphatheke kusuku, ubanje isisu, uzalala unukelwa njalo ngoba uflashwa phandle. So kunzima vele.
Kulula yini lokho elikulwelayo? Sibona ukuthi amanye ababandla ezombusazwe awejayelanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba lobandlululo. Liyathola usekelo yini ebantwini kumbe abalizwisisi?
Ngingathi kumabandla aphikisayo ungananzelela. Akukaze kube khona ibandla elimela abantu besindebeleni. Amabandla akhona kathesi engathi akhona ngamabandla avelela eHarare ongangokuthi vele yibona abantu ababenefithayo. So kuba nzima kibe ukuthi bengakhulumela umthwakazi ngoba bona bayini bangama-beneficiaries. So thina yithi esinjani esiluzayo. Ebantwini bakithi abakhona komthwakazi, indaba esikhuluma ngayo bayayivusisa kahle sibili. Kodwa uhlupho olukhona, abantu bakithi bayesabiswa kakhulu ngoba ngakhuluma ngendaba lapho emvelela khona eCholocho. Abantu bayethuselwa ngokuthi abasoze bephiwe umumbu ovelela uhulumende, kabasoze bebhale enhleleni ezivelela uhulumende bengasapota enye iphathi engasiyo zani PF. So yiyo into eyenza ukuthi kwesinye isikhathi nxa sikhuluma indaba lesiyikhuluma bayayizwa ngoba baphila ngaphansi kwayo, esebesesabisa ngoba bafunani bakhonokho okuncane bakukhothayo babona ingane kurayini. Kodwa bekungayisithi ukuthi kuyabaphilisa bona labantu babo ngoba kathi sisofa ungahamba eCholocho akula muzi weCholocho olomntwana osebenza under government. Abantwana bonke base-South Africa udinga uzola ukuthi umgodla i-50 kg yizayenzani ngoba lenyanga lenyanga yiqedi. So yikho thina abantu bakithi sibatshela khona ukuthi hhayi lingaphileli ukudla, philelani impilo elekusasa ngoba i-South Africa iyavuka iphelile kusasa. Ngoba nxa umuntu esebenza la amathuba awafanani lanxa umuntu esebenza kwelinye ilizwe.
Silibonile lilwela okokuthi kuqhatshwe abantu beMatabeleland, salibona lilwela ukuthi kungafundisa ababalisi abangakhulumi ulimi lwabantwana esikolo, lokunye nje okuninginingi. Lingathi liyaphumelela kule imikhankaso yini?
Akahlonithi amalungelo ethu ngoba sisakhuluma sisavalelwa emajele ukuze sibone ukuthi sesizwakele, sesihlonipheka izikhalazo. Umhlanga sizobona thina nxa sikhuluma ngolutho singayiboni sokugcele ini. Amapholisa sesifake emavenini sokuthiwa sihambe ngayo.
Ikusasa yebandla lakho uyibona injani?
Ya, ikusasa lebandla libona likhula kakhulu ngoba esisakufundisa abantu bakithi kubona bezwisise injongo kamthwakazi ukuthi umthwakazi ulwelwane ngoba nto izini bona ade besibona bazama ukukhulana nabantu sisayibona yini into esiyilelayo thina. Sina kasilwela ukuthi silwela into engekho, silwela into ephilayo. Bengaze besibophe, bengaze besibulale, umthwakazi asoze aphela amandla. Noma kuzothatha iminyaka eyi-20, ngoba kuzothatha iminyaka eyi-100, kodwa umthwakazi injongo yakhe sisakubana iphumelele. Ukufaka kwabo emajele, lokusithaya kwabo, lokusenzani kwabo, akusoze kwasiqeda amandla. Ilivangeli leli kuzolunga, abantu bethu belithole ilungelo labo. Abadala babo balilwela leli lizwe kumele bezinze izithelo zangikhona, hhayi-ke siphile njengathi.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Sithemba kuye Moyo uManyoni eyisiphathamandla seMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.